Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngesonto mhlaka 20 kumfumfu 2024. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngike ngathi ngena lami ezidolo ngabona inhlanyelo isikhona andikhona ngobuningi bayo. Into njengani izwisa ubuhlungu ukuthi iyabiza kakhulu lapha emalini.
Abalimi bakhala ngokudula kwenhlanyelo kanye lokufelwa izifuyo vesithi abalakho okokulimisa lonyaka.
Imali yanileyo utifolwe ngumbalisi i-1260. Nxa ababalisi benganikezwa imali leyo, yikho lapho esesizakhuluma khona ukuthi uhlonzi lweholo lombalisi liyadinga ukukhutshulwa kumbelekele lukhonapho.
Izisebenzi zikahulumende zithi umqhashi wazo udlala ngazo ngokuzikhwezela iholo nge-$40 kuphela. Silazo ezamasiko, ezokholo kanye lezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Aseqalile amalungiselelo okulima ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe, inengi likhala ngokuthi alisoze lenelise ukuthenga inhlanyelo ngoba idula kakhulu. Abanye bakhala njalo ngokuthi abalakho okokulimisa lonyaka ngoba bafelwe zinkomo lamadonki kwaphela ngendlala. Ezitolo ezichiyeneyo koBulawayo, i-10 kg yenhlanyelo yomumbu ibiza amadola kwele Melika aphakathi kwamachumi amathathu lane, $34, lamadola phose amane, $37, kusiya ngokuthi ilungiswa yiphi inkampani. Isaka le 5 kg lona libiza imali esukela ku $12 kusiya ku $20. I-25 kg ibiza phose ikhulu lamadola, $99, kuthi i-50 kg yona ibiza i-$110. Izanusi zomkhathi zithi kukhanya kuza kuba lezulu elaneleyo lonyaka. Ukoma komkhathi nyakenye kuphehle indlala emangalisayo ehlasele abantu beZimbabwe abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million. Sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa sithi siyalandelisa osokuke kwaphuma kuyimbiko kumbe kuyizixwayiso ezivela kuziphicamfundo kumbe izanusi zezulu, ziyazisa ukuthi lonyaka likhanya izulu lizaba lokho esingathi likhona okweneleyo kumbe kwezinye indawo ledlulise okujwayelekileyo ngesikhiwa bathi average or above average or normal or above normal. Lokho kutsho ukuthi kungumnyaka ongelandlala, umnyaka esiwujwayeleyo izulu liza kona ngaleyo ndlela. Kodwa into abayixwayise kakhulu ukuthi izulu lakhona ngiyazothi kweminye iminyaka liyaliqale khonapho kubo 25 October liqinise sibi lokuthi abanye bephume bayehlanyela. Kodwa ngokutsho babo bathi hayi izulu elenelisa ukuthi umuntu abantu bayehlanyela balime lingaba kunyanga kaNovember. Hayi kathesi ngo-October, and then lizaqina sibili mhlambe kobo December libe linengi futhi sokuqala umnyaka omutsha. Nxa besitsho kodwa bathi kuyathembisa ukuthi lingaba ngcono kulala umnyaka ophelileyo, but ngaphezu kwalokho lingcono linjalo kube yizulu eleneleyo kumbe elijayelwekileyo ukuthi sibe lalo nxa kungumnyaka omuhle.
Abalimi kuyini kahle kahle kumele babe bekwenza kathese masimini belungiselela njalo izilimo zikhona yini ongabaxwayisa ukuthi bazilime
kuqathekile ukuthi umuntu ahlala zilungiselele iningi labantu sebeqalile ukuthi bathenge onhlanyelo bethenge umvundisi fertilizer lamanye nje ama chemicals izinto ezingancedisa ekutheni nqa sebelima izilimo zabo benelisa ukuvikela imikhuhlane lezinye nje izinanakazana ezingaphazamise emasimini. So into embona ngani abalimi bengaqala ukuyenza, ngike ngathi ngena lami ezidolo ngabona inhlanyelo isikhona and ikhona ngobuningi bayo, into njengani izwisa ubuhlungu ukuthi iyabiza kakhulu lapha emalini. Kodwa ke into yokuqala abalimi abangayenza ukuthi bahle bethatha isinqumo sokuthi bona lonyaka bazahlanyela nhlanyelo bani. Ngoba siyazi ukuthi minengi imihlobo yenhlanyelo, ukuthi uzahlanyela umumbu, uzahlanyela amabili, uzahlanyela inyawuthi, uzahlanyela indumba, uzahlanyela amakhabe la into ezifana nalezo. So abalimi kufanele behle beqala ukuthi balungiselele inhlanyelo. Okwesibili kusiya ngokuthi abalimi balima ngathi zikhona indawo ezivumayo ukulinywa zomile, ikakhulu nxa uzasebenzisa ama-tractor kumbe ogandaganda. So ke lakhona nxa kuvumeka siyaxwayisa ukuthi abantu baqale ukuphendula umhlabathi belime badiske kumbe bachobodise amagade ukuthi nje kuhlale kulungiselela ukuthi hhayi nxa lingani liyena liyana elenele izulu abalimi bephume ngokuyahlanyela kuphela hayi ukuyaqalisa ukuphendula. So into engathi abalimi bengabe beyenza kathesa.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima.
The Voice of America.
Izisebenzi zikahulumende zithi azamukeli ukwengezwa kweholo lazo ngamadola angamachumi amane aseMelika i-$40 ngoba incane kakhulu limali. Uhulumende usanda kwazisa ukuthi uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe ngemali yeZimbabwe eZimbabwe Gold elingana le-$40. Uthembise njalo ukuhlawula imali yebonus phakathi kukaLwezi loMpalakazi. Inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende ezitshiyeneyo zithi umqhatshi wazo kumele akhuphule iholo lazo ngesilinganiso esiphezulu ngoba izinto zidula kakhulu ezitolo okwenza zehluleke ukuselela imindeni yazo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ umnumzana Themba kuye moyo yena othi bafuna ukuhlawulwa imali ephezu kwe-$1,000.
Okokuqala ngifuna ukuthi sikunanzelele ukuthi ngoSeptemba lapha uhulumende usitshele wathi izikhi uliwisile nge-40% emkambo wakhe uselithengisa idoleli lodwa nge-25 zikhi. Zukuzuku bakhuluma ngokuthi sebefakele izisebenzi imali, bafaka imali leyi ibe yi-$40 kodwa nxa isinikeza izisebenzi, izisebenzi zizathola izikhi kusetshenziswa i-rate etholakala ebhenki. Singakhangela imali ebiholwa ngababalisi ngoSeptemba ingakawi uhlonzi, uzathola ukuthi i-$40 leyo abayikhulumayo ivele kayifiki uhlonzi lwemali eyayiholwa ngoSeptemba. Lokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende kakula mali ayifakileyo, kodwa i-$40 ligama elisetshenziswa ukutshontshela izisebenzi iholo lazo. Sithi thina imali eyaneleyo ukuthi iholwe ngumbalisi yi-$1,260. Nxa ababalisi benganikezwa imali leyo, yikho lapho esesizakhuluma khona ukuthi uhlonzi lweholo lombalisi liyadinga ukukhutshulwa kumbe liyekelelwe khonapho.
So kule minyaka likhala lisithi kumele liholiswe i-1260 kodwa uhulumende uthi kalayo leyo mali libona ngani zagcina iphumile yini
empeleni ngikatheli uhulumende engatshela abantu ukuthi kala mali uhulumende kade sibone enikeza izinduna izimota ezibizeni imali esabekayo President Mnangagwa sake simbone nikeza abantu abagidikongonya phambi kwakama $500. Ngezinye indlela imali ikhona kodwa ngeke yanikeza izisebenzi ngoba izisebenzi zibalwa njengabantu abangaso banikazi belizwe. Phela nangu kulesi slogan esihlala sisizwa okuthiwa benebayo okutho ukuthi abanikazi belizwe ababalisi iba benza impilo noma ngubani ngakho udlula eceleni kukambalisi. Emuva singabuyela le ntatheli uhulumende samtshela ukuthi asungule isikhwama okuthiwa i-educational fund esaphuma kunzira masanga commission recommendations. Imali elizweni ikhona singakhangela ukuthi igolide eligujwayo ilithium egujwayo ansakali platinum ingakanani kwivumbulo komunye umuntu uthiwa usethwele ama-KGs angaka wegolide abesesithi hhayi mphambanisi le nithethe isikhwama esingasizo akumalanga amangaki kobulawayo i-ecobank itshontshelwe kumbe ibanjwe inkunzi athatha i-4 million. I-4 million phecelezi ingalingana le-30 yebhajethi yelizwe khonkana kuyakutshengisa ukuthi imali ikhona.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ kasenelisanga ukuxhumana logatsha lukahulumende olubona ngendaba zezisebenzi zakhe. Zimbabwe kesingene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina amasiko wena owenze
sigcina amasiko wena
siyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami umthembo Sithembayo uGibbs Dube namhlanje ngixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu. Gobalanda, kunjani bro?
Ngiyaphila Jube, ngabe ninjani? Ngisindungulele
sikhulume ngosiko lolu lokwaba impahla zomufi ukwabiwa sokutheni nxa umuntu engabhubha khona
ebantwini abadala singayi kulabo abancane. Sizakhumbula ukuthi kunesikhathi sokuthi makuthe kwadlula owesilisa ephambi kwabo womusa kusala umfelokazi. Umfelokazi uba nesikhathi ma after ngemva kweviki kuba lento othiwa ingcekeza lapho sigezwa khona amakhuba lawa asesetshenziswa mhla njalo womngcwabo kuthiwa ingcekeza utshala lobofekwazi o-17 kuyagezwa-ke amakhuba sezivalela lenjalo impahla lapho ezivalelwa khona endaweni ethile usegqoka-ke imzino-ke umfelokazi esintini sakithi bekusiba i-1 year 12 months kube lo mbiso khona into ebizwa kuthiwa umbiso ebesenziwa ngesintu sakithi mhlawumbiso lowo after 12 months sekhitshwa-ke izilo liyana sokuyachithwa-ke impahla ubaba walapha ekhawuthi ukuthi kunenkomo zonke lezo zinto ezinqola kule zinto ezingaphumiyo ekhaya
singakafiki khonapho. Gobalani, siyabona ukuthi kulezi nsuku abanye vele bakuthatha khonapho umuntu esala kungcwatshwa sebehluthu nalokho sebethatha lokho lalokho siko lwangaphi leli
akuselisiko sokungathi mhlawumbe ngamabhenisi yikho unanzelela ukuthi sebakunanzelela kakhulu abantu manje yikho sokusiba lezi vele ezokuthiwa ngamawili ukuthi umuntu usethiya ebhalile ukuthi wena usifanifani uzothatha lokhu usifanifani uzothatha lokhu ngoba selekunanzelela ukuthi isiko selingathi liyaphuma kakhulu abantu sebesebenzisa kakhulu lezi zinto zama-western countries ukuthi umuntu engafa abasazili siyona izilo sokuyimvela kancane umuntu uhlangane lomfelokazi abasakwazi ukuzila umuntu wesilisa namhlanje ufelwe after 3 days sumbona selomunye ukuthi ungambona efakelela elembunyana elimnyama ukuthi uzilile abasakwenzi konke lokhu so abasazihloniphi impahla zomuntu khona lapho sesile khona lapho imota sithethe sibangwa kunjalo nje kodwa ekuqaleni bekungekho bekungayenziwa lokhu bekusiba le process idube ebisenziwa until 12 months nale ngiphuma ngayo yiye kade senziwa
Siyabonga Gibbs. Kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalela Ndleya.
Ngiyabonga ukwamukelwa ku Studio 7. Ngiyabonga ukwamukelwa ehlelweni lanamhlanje. Nami bese ngibongela bonke abasebenzisana ne Studio 7. Nabanesifiso sempumelelo ye Studio 7. Ngithi ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Namhlanje ke bazalwane benkosi bathandwa benkosi. Ngiphethe incwadi yanamhlanje eka makhosi esibili evesini lika 9 esiza thandazela kuyo bonke abantu abasemhlabeni noma bonke abantu abayizithandwa zikaNkulunkulu. Ifundela kanje ke ivesi yanamhlanje siyoyifunda. Kwathi sebewelile uEliya wathi kuElisha, cela engiyakukwenzela khona ngingakasuswa kuwe. Wathi uElisha, makuphindwe kabili umoya wakho phezulu kwami. Nayo inkulumo yanamhlanje siza cela, sicela impilo, sicela siphezulu kwayo. UEliya lo ngimthandile, ngimthanda imisebenzi yakhe eyidumileyo iBhayibheli lonke leli. UEliya lona sebewelile umfula, watshela uElisha wathi, cela okucelayo ngokukwenzela. Njalo siyayazi ukuthi uElisha wayengumuntu owayethandaza impendulo ibuye khonapho. Nizakhumbula ukuthi kwakukhona ubaba wayethiwa nguNehemane owayephethe amasosha empi. Wafikelwa yikugula. Mayefikelwe yikugula, intombazana eyaseJerusalema eyayiphume eJerusalema eyayibotshwe yibo oNehemane yathi kuye, Nkosi, bengicela uma ungaya ezweni lakithi eJerusalema, kukhona umprofiti ongafika akulaphe lokhu kugula oyikho uphole. Wathi uNehemani asambeni, wathatha konke okobukhosi naleyo ntombazana yakhitywa ejele ukuthi asambe iyokhomba uElisha eJerusalema. Mabefika eJerusalema
bangene Jerusalema baya emzini ka Eliya. Emzini ka Eliya bafika bakhuleka. Mabe khuleka uEliya engazange azwe inkulumo ka Nehemia. Wathi yena mayephendula wathi lo muntu lo ongifunayo makaye emfuleni lapha ayongena kasikhombisa uyophuma epholile. UNehemani wathanda ungathi uyangabaza kancane, yasondela intombazana yathi kuye, hamba baba uyenze into ekhulunywa ngumprofiti. Wavuma uNehemane waya emfuleni wangena kasikhombisa waphuma esencwaba. Inyama yakhe leyi ezandla neyobuso neyezibunu nomzimba wonke yaphuma, bathi yaphuma isifana neyomntwana ncam. Ngokutsho njalo ke siyabonga imisebenzi eka Eliya, ngokuba uEliya wayecela khona entweni ayicelayo enikezwa khonapho uEliya. Ngokutsho njalo ke ake ngicele sithandazeleni abagulayo, sithandazele nabantwana bezikolo. Siyabacelela Nkosi abagulayo abasemizini nabagulayo besezibhedlela, siyabacelela Nkosi ukuthi mabathole impilo. Siphinde sicelele nabantwana laba abazobhala ukuthi izibhalo zabo zonke iNkosi mayibe nabo zihambe kahle. Ngokutsho njalo ngiyabonga. Sesivalani ke ngomthandazo egameni likaYise benendodana nomoya weyingcwele weNkosi yethu Jesu. Wasinikeza ukuphumula esasinganakho Nkosi. Ngegama lakho Nkosi ngokusifela esiphambanweni siyabonga. Alleluya. Amen.
Hawu sibonge umfundisi Richard Mvalela Nleya ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo sixoxa lowake wadla ubhedu emdlalweni wenguqu engunozinti weqembu lesizwe eleZimbabwe Warriors kanye lele Highlanders uJohannes Chuma. Wake wadlalela njalo iwange le Eagles. Nangu exoxalo Ezra Chisosvanda we Studio 7.
Ube ngunozinti osezingeni eliphezulu esikhathi esadlala inguqu uJoe. Asizweni imbali yakhe lokuthi igama lakhe liqiniswe ngubani.
Abaningi bangazi njengoJohannes Chuma ngoba ebhoreni sehlile kubiza Johane Johane. Babebona uJohannes elibala elilulu ukuliphendula. Ngazalwa mhla ka 16 July 1962 Empire Hospital eBulawayo. Ngakhulela eMpophoma ePatapata Flat. Ngafunda eMpumelelo Primary School. Isekondari ngayenzela eFilabusi.
Uthe esuka eFilabusi uJT wangena uqembu labancane edlala iBulawayo Wanderers.
Yazitshintsha igama yaba iEagles kuma juniors upgrade. Ngadlala iFirst Team yeBulawayo Wanderers. Ngisuka lapho kuBulawayo Wanderers ngajoyina iWange. Wange ngadlala for ngathi minyaka engu-4. Ngisuka lapho ngase njoyina iHighlanders 1994. Kulapho ngadlala khona isikhathi eside kakhulu.
UJohannes Chuma wayedlala kuhle kakhulu kubhuzo wakwazi kwamenza wabizwa uzodlala iqembu lesizwe bedlala leDRC ngesikhathi somkhuhlane webhola ngo-1996. Uthi ngeke awukhohlwa ke lo mdlalo.
Ngakukhulisa ibhola lami sibili kakhulu senguHighlanders ngoba ngase nguprime time, so abantu nxa besitsho ukuthi prime time yawusezingeni eliphezulu. Ngabantu abanjengobo Rambo le Mercedes Banda umele uSinkiwano the late Klopper Sidlodlo may their soul rest in peace. Igame engiyikhohle ngandlala ku national team first team kule mkhuhlane we ebola, ama professional players bengavunyelwanga ukuthi bezodlala ngaphansi kwezinga le ebola. Ngashoshwa 5 goals kodwa ngaba ngumen of the match, sidliwe 5-0.
UJohannes wathatha umhlalaphansi kwezinguqu kodwa waseqeqesha onozinti abancane.
Bengizama ukuvula i-academy yama-goalkeepers okuthiwa yi-JT Safe Hands Goalkeeper Training Masterclass. I-academy le ibhese koBulawayo. Ikulaphe engikhona labafana abancane engiqhuba labo into zebhola.
UJohannes Chuma ke lo umdlali wenguqu wakwaba lodumo olukhulu emsinayo kule viki kwezemidlalo. Ngithemba likholisile ingxoxo yethu igama lami Ezra Chisosvanda.
sizigqibe ngehlandla lengoma zokholo. Lamhlanje sihamba lomculi kaMasikandi umqaphelisi Nyathi. Lisizwa idabuka eKezi, kepha icula ikwele South Africa.
Salibonani, salibonani, balaleli abahle, balaleli uhlelo, sizwe sihle, sizwe sakithi. Igama umqaphelisi ngiya eKezi Maphisa, kulapho ezalwa khona, ngakhulela khona. Okwamanje ngilapha eGoli ngicula uMasikandi Gospel. Siyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona kulolu hlelo. Umculo wami ngiwubiza uLuju Music, uma music combines isicashamiya umbhaqanga noMasikandi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala online ngabhala mqaphelisi, uzowuthola ku-YouTube, Apple Music nakuzo zonke nje izitolo za-online. Uyawuthola umculo wami, umamele ingoma lapho, ushare, subscribe. Siyabonga kakhulu. Umculo wami ugqugquzela i-peace and love kumhlaba wonke. Ngakho nje ebantwini, masibambaneni, masithandaneni. Don't kill yourself, ungazibulali, musenkingeni, xoxela umakhelwane wakho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi.
Cela isapoti bantu bakithi, sisize kakhulu, sikhulise isaye emshadweni, emthimbeni, emcimbini eshiyeneyo, isinxuse. Siyabonga kakhulu.
Sinyathi esigqibela uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili. Abalimi bakhala ngokudula kwenhlanyelo kanye lokufelwa izifuyo, besithi abalakho okokulimisa lonyaka. Izisebenzi zikahulumende zithi umqashi wazo udlala ngazo ngokuzikhwezela iholo nge-$40 kuphela. Kwanele mthwaka zomuhle, asidibaneni njalo kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo nguntungamilinkumo. Nkololo gwana kwamatukandula.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.